isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kunhlolanja 2020 nguntungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuke umanje ayebanjwa banja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyanela amanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane eleWorld Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leligciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kulegciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisile okukhombisa ukuthi khona ungaphuma lomkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ePhalamende bafika nelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iPhalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bePhalamende yindaba eyabe isegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leligciwane awuboni kuphathisa lokho.
bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esilazo. Okungabenza ukuthi babe nama-quarantine lawo, imali yakhona sebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela Bhuti Ntunga, sake saba nomkhuhlane we-cholera la ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ikubhedlela kwakusangenika, kathi njengoba lapha vele sokungaselani ntu ukuze asenze ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe ekhela abantu abangaphandle kwelizwe, eqamba amanga esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke ziright. Noma belakho lokuthi ayikukhwa yama-quarantine lawa asifuni ukuwabona ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga izaba ne-quarantine lehlukupaka ipanadole empilo.
Iwaphi amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa dile community yenhlalakahle e-health e-parliament. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ngekomiti le ihambe iyezibonela ngawabamehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Thabita Khumalo, lilunga ledale lephalamende, sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwele ugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizisisa into ye-cancer, kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusuku manje ayebanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi yakwazi ukuthi ispeciali ngapha emakhaya isintu, nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi, kuhamba ngabe uloyiwe, kuhamba ngabe uphosiwe, kuhamba ngabe utheni, agcine umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo lokhu le nto okuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehambe siyahlolwa. Abe sesiyangabantu ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa, benganelisi abhalele imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani, njengalapha eZimbabwe kumele aye empilo kumbe aye Harare. Omama abaningi imali yona leyo kabalayo, so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwa?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi, njengokuthi njengoba ngelanga lanamhlanje lona lezi senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Khe sizabiza labo baba ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba, nxa esevela leseva nje umkhuhlane obaba abaningi sebetshola omama ukuthi ukuthethe ngaphi, sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisa abanye obaba ukuthi umkhuhlane osasela omama abanye. So umama ngabala bese sawuthi engawo baba ahlamkhalaye kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhakile nanku umkhuhlane yabulala ngoba kakhulu wonohlelethe lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqomo esizakwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lingcolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana loTrump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Bakhulume kwazwakala edala leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni okuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Wonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump, uMnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
UMnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa. Kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla lelo.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lama-Republicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ocatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden owayesebenzela ikhampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka 1978 lo 2002 umnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke yinto elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izabantu zeKenya ukulahlekelwa yi-one of their founding fathers oweKenya. Ubaba uDaniel Arap Moi wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi kalale ngokuthula ucomrade songazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hhayi wenza ke umsebenzi omuhle, wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labefuna. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitism ngezomsebenzi nangokwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina nginje kunapha baba bakhona abanye abathi hhayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magolitezi lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi labo abazawuthila bethi hhayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami endlela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngibe khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba Arap Moi bazabe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayesenza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye especially labo ade bemsekelayo bevele ebandleni lakhe abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi-ke ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga letale leZANU-PF Central Committee obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey Tata Ola, tswakazo muhle. Liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe. Abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo lo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano laba amabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube umthwalo olula.
Akula production, so nakula production inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi kwena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula production as a result abantu bazihambela kwamanye amazwe bayethenga. So angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokhu ukuthi imizamo kamthulini ube ukuthi wena ilizwe kufanele libe le mali yalo ukuthi basuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile. Abafuna ukukhuluma, siyabona ngoba ezinto labo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqalisa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende balo nje othi yena uyafuna ukuthi kufakwe imali yakhe kodwa ayahambe ngemuva asebenzise imali le athi khona abantu abangayisebenzisi okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi khona sibuswa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu jajimenteka mani abayephume nje emavika ajileni elingalisa ikwelete esingange-150 billion bayesilinganise nje ngemali yamabhondi leyo. Iyo indlela abafuna ukusebenza ngayo, bazama ngazo zonke indlela ukusebenzisa umthetho ukuthi bajontela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Dlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla leZANU-PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kukunenge abangakuchazanga.
Lokho ukukhulunywe ngamajaha lawa aku-Youth League yeZANU-PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuZANU-PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke nikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lama-cartels lawo nguye uMnangagwa, nguye kumele kuqalwe ngaye lothiwenga. UTagiray kaziniki i-contract yokusupplya ifuwele elizweni. UTagiray kaziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. UTagiray kaziniki i-contract ikukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela ukukhulunywe ngama-youth eZANU-PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa, bekusolwa yena-ke uMnangagwa ngezinye indlela ngoba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe, abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga ngoba ifuyeli yelizwe agriculture elizwe ibamnjwe ngumuntu oyedwa isidalwa esisodwa, kuyinto embi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye kumele abone ukuthi bayathathela uTagiray ama-contract nalawo abotha.
UMnumzana Ndlovu uthi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika kungelabubelo.
Izinto zidura zisiya phambili, ifuweli ihlupha isiya phambili, futhi leyo fuweli njengoba ethile ama-youth enye bayidayivetha bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuweli yabuya kade sidayivethiwe, kodwa imali yokoda leyo fuweli iyimali ethethwe ngu-Reserve Bank of Zimbabwe. Into embi kakhulu, yikho sithi hayi umnotho sobona nje nose diving usiwa usiya phambili, akulabukele amafutha kawakho katholakali, ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura kubangelwa-ke yifuweli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabukelo nje kuwethu kunalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezelokuzenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yebo, ngabe khona abanye abantu besebenza eyaphandle ngoba beyithola umthetho sithi kona awusebenzise imali yalapha ekhaya. Njalo sisebenzisa le ethi i-plastic money. Yabona wena njengoba usenelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapho kune-enelika. Ngangena kwenye indawo lapho babengakwazi kona imali yabo i-$100 billion babengazi, bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khayela bemzobona izitha amanzi bebuze ukuthi imali ethini le. Sifuna lokuyala lokuyala ngoba bekade beyibona besithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela. Lapho ngabe uhulumeni zamntu alungise khonokho kodwa niyakwazi vele nxa kuyikulungisa bakhona iziqinikekaziyona kungalungi ngoba bona badla ngakho. So yikho okuyafuna usifisele emuva. Asiyilungisi imali yana asilayo pho-ke ufuna siyifakele nisingelayo sasifunda iphumi kodwa lo muntu odla ngakho olendlela ekwenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathushekele kwangona kodwa sile sidime thina ukuthi ona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigukudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezijiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulenduko eziningi kakhulu esihlangana nawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagetsi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule bheko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangela ukuthi lilama-advantage ayi-2. Cha, Zimbabwe ilizwe elincane kakhulu linabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobu abantu abavela kwamanye amazwe kungenzakala sibile ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinga i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kube le-foreign currency lapha elizweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezijeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo uzabothi balokuqinisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona. Bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiseke njalo ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqongile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisi ukuthi benze i-business ngendlela okumele lenziwe ngayo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho, kwanele lilale.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.